zisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha bevelethi kukhangela ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingakhutshi bekunelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezike zathatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi batshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But endivame ukukutsho yikuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona nxa ungasukiseki ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyalo wenu zingatshengisela kukhona lokwenza.
Athi abachayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi becontract phela uemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabachayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lo mhlangano oza kunquma yini lokhu kungaka afike ukutshengisela lokhu ngezikezayo.
Okwakukuqala ikuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini kumbe njalo bazayi-extenda phela ama-invitation kumbe hashi njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa sizathi singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sizathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumbile